Vuka njani mtokazo omuhle, siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 17 kwekwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, baningi abantu abathi bazatshengisela kobulawayo namuhla emigwaqweni, besekela induna uNhlanhla Mangweni wena.
Singakhangela ukuthi yena ngozasilela eyedwa, sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwela umhlaba wakhe.
Lokhu sokucabhule ibandla leZANU-PF.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela uNdiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion.
Sokulohlelo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo nabangane ekhaya.
Sengiqale sokuyingathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabancedisa abantu abakudiaspora angxenye abantu abangane babo kumbe izihlobo lapho.
Kuvaleliswa omunye uSonia Mbaya obekuqembule inkululeko yabatsha School of Arts. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigwaqweni namuhla ekuseni edolobheni lakobulawayo besekela induna uNhlanhla Mangweni wena ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa e-NCIDA ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamatshobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende usefake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki eMathebeleland. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigwaqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzilikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla leZANU-PF elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu bakomthwakazi sixhaseni uNdiweni uKhayisa. Ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube thiwa siyambheka simgqade ikhosi lethu ngoba nguye silwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna yiyo iheritage.
Yes, ngathi-ke ubona ngizani kuyabe kulabantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma kuZANU kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawo amabandla lawo yiwo asixabanisayo lawo.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sinisekele ikhosi lethu uKhayisa uNhlanhla Mangweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi iZANU ayinamahloni. Ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuchuku osiliphathwayo singasize samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi induna uNhlanhla Mangweni wena ukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela uNdiweni, Mina into engiyibona ukuthi umumolo sesisuke sangani siyawu blow out of proportion ukuthi kuthenza ukuba into enkulu kakhulu siba into enjani angani kudinga ukuthi siyipublicize kakhulu indaba le into ezikandiweni. Into zama-chiefs lezi kule chiefs council eyiyo nxa kulezinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe nxa kuthi omunye wabo kwalahleka waphuma bakhona upresident we-chiefs council lo-vice president we-chiefs council le-council yabo bayahlala phansi nje bakulungise konke lokho. Ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthwakazi yise sibonge ukugijima njengezinye izinto ezingagcina ziphonge ukuthi zigcine zisishiye emumeni omubi kakhulu ikakhulu nje kade kudingeka ukuthi kube le ndlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa abondiweni kubonakale ukuthi ba-ondiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili but mina ngangikhangela sibili mbona sikuyangihlupha kakhulu kuyinto wakhona ukuthi amboni gips ukuthi kungaba yintoto abantu sengabe siyatshengisela lalawa abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi xa umuntu engani uyalahleka babe le ndlela yokuthi bamjikijele langenduku langani langani hatshi bo uyinduna yinduna induna kodwa imele iphelele kwampana entweni zabo zamasiko bengabangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi
ye kodwa induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna indawo sibiloko ngamelanga ukungena abantu kumbe basondele eduze kwampana ngoba siyayazi imbali yendawo leyana so nxa ekhuluma ngakhonokho ubona zani kalanto ayikhulumayo sibili elomsocokona
hayi eqinisweni lonke sibile lipheleleyo akulandawo okuthiwa le yindawo engaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kuwumuzi wayo induna hathi lapho uyabe esenza ngani ukuthiwa usethi kule yindawo engayishiyo ndawo engumango ongasuka kahulumende akunamganga ukuthiwa lo wawunyathelwa kumbe lo kawuthiwa nguhulumende hayi lokho akukho ikulahleka lokho ngathi sefuna ukusibisele emumeni wayizulu ukuthi kulabo bane babesiba ilapha laphana ngesikhathi samakhiwa lakho ngesikhathi samakhiwa akungekho kolokho lokho angivumelani lakho lokho
ye kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele khompana afika angene anti uyakwazi ukuthi akuvunyelwa
kulungiswa futhi khonokho gips yinto izinto ezilungiswa ngesintu kuhlala wona izinduna yumsebenzi wabo kube sebekwethula kuhulumende nxa elento ebambekayo
abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Believe Gawule omunye wabo ngumnumzana Kanisha Sinkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna Ondiweni.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisize sonke sikamambo nomdikikazi ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingonyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ngokungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni endiweni ukhayisa igqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazwi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna iyo i-heritage
ye singathi-ke ubona ngizani kuyabe kula bantu abaningi yini
ya abantu bazoza ngokuningi u-MDC ukuphi loba ukuzanu kumele babuye angithi singabaxhwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixhwabanisayo lawa.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni
ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu ukhayisa umhlatha amabandweni kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuchukuwo siluphathwayo singasizwe sabuthakazi thina amandebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishoneni yangathi ayisekela inkosi yethu ukhayisa.
Akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolumemetheke emhlabeni wonke jikelele. Nanku ke okwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa uthi baza kuqula indlela abenza ngayo kubandla le-MDC kulandela iCongress abazayenza ngeviki ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Iphephandaba le-Independent libika ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe usugugudeke wokuthi usubhidlika. Ingcwethi zomnotho zitshele iphephandaba leli ukuthi ukugudeka lokhu kuvezwa yikungenziwa kwempahla yokuthengisa kwamanye amazwe nokunye okuthiyeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi namhla uzavula okusemthethweni umhlangano wokukhuthaza ukudlelana kahle kwabantu beZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Political Actors Dialogue ozakwenzelwa eHarare. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. IZimbabwe Consolidated Diamond Company isixothe abaqondisi abayisikhombisa abagoqela umnumzana Morris Bekezela Mpofu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba athiyeneyo. Ngoba nje-ke sonke isikhathi senu ukuthi lisithumezele phela lokho elifisa ukusithumezela khona kusenhliziyweni yakho. Ungakhohlwa ukuthi kumele ufithizele kombane okubhale audio kuwhatsapp bese usithumezela kunombolo ethi 011 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salubonani balaleli nabasakazi boka Studio 7. Ngithanda uPaula ngale ndaba yokuhlaselwa kwenduna uChief Ndiweni. Iludaba olunzima kakhulu lolo, vele ezaniphefu ngeke yekela ukumhlasela ngoba vele uphikisana nalokho abakuchoyo. Njalo bona vele abafuna ukuphikisa ngontando kayiphikisa la nxa besazi ukuthi barongo, kodwa abavumi abamukeli ukuthi barongo. Lo okhulumela iZANU-PF ufuna ukwenza ngathi isimo seZimbabwe siraiti, esazi kahle ukuthi isimo seZimbabwe sinjani. Abantu beZimbabwe bathwele nzima, abalamanzi, abalakudla, abalagezi, ayikho nje into abanayo. Izinto ziyakhuphuka ezitolo, kodwa yena ufuna ukwenza ngathi uMnangagwa ikhona into eseyenzile abantu baseZimbabwe. Ayikho into eseZimbabwe uMnangagwa aseyenzile. Instead ufike wenze izinto zabawese nje ekungeneni kwakhe. Angiyiboni nje mina into eyodwa njengayibala engathi nje uyenzile. Manje akuna namapasipoti, zama ukuthatha amapasipoti kusehluleka, kunzima nje. Ayikho nje into ebambekayo nje eZimbabwe khona. Abasiyekele nje thina bengathuni besitshela nje into ezingekho laba bantu. Bahlulekile nje, abavume nje ukuthi bahlulekile abantu bezanuphefu. Ngiyabonga.
Benjani mthakazi omuhle wondlela zimhlophe? Ya, likhuluma lo mgcini ekhaya. Yazini lokudana ngendlela uhulumende mezathi abana abantu abagangileyo bahlukuluza izinduna. Kathi shuwa ukuhlonipha sokwayangaphi? Ngoba nxa usahlukuluza induna lapho ulahlekelwe yinhlonipho, ulahlekelwe yisimilo. Kathi shuwa abantu sebadalwa njani? Sokwathini emakhanda abantu? Konoku uthi sokulidorobho yikungahloniphi kumbe yikwenzani? Iphinde ibe lokudana ngendlela uhulumende laphatha ngazo izinduna. Nangu kuthiwa unematanda lowo mbe wangaphi. Wayengakhayeli yena lapho avela khona ekwehlukuluza induna yakhe lapho avela khona thiyane lokhayisa. Ngaye khonale navela khona ehlukuluzaba khonale lapha avela khona. Athiye ukhayisa lapha ulungile ukhayisa ngoba lisiko. Khathi esasisela masiko isizwe esilahlekileyo. So kutsho ukuthi bona bayakuthakazelela khonokho. Isizwe isizwe kamasiko, kodwa nxa kuyathi into yesintu iyefuna ukubhidlizwa. Abaningi bazwayo ukuthi bayakhala bayakhuluma sebehlukunyezwa. Usasizwe sothiwa yeye abantwana abalanhlonipho bebona ebantwini abadala banjeamthoni matanda lapho kumbe laso isibongo bani sonesa. Hhayi, abake bezama ukuhlonipha abanye, bake bezama ukuhlonipha sibulane matanda lapho.
Mina ngu-Divine ngapha enkabazwe. thina lapha eZimbabwe sesithwele nzima shuwa. Wese ngapha enkabazwe ibhasi kuyafika etown ubhadala $15 about 60 kilometers. Hayi inkosi yangenela sibili, awubaba lo sesithwele senzima thina sisamfuni. Asisamfuni kakhulu sibili. Hayi sithwele nzima thina nga.
Yeah, likhumbule phela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela umlayezelo wenu kumbe umlayezelo wakho usithumezela kunombolo yeWhatsApp ethi 012024650318. Lisitshayele phela lama likes lama amahearts koko kunjalo nxa likhona kuFacebook kona manje. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Zokumiswe inkulumo zokubumba uhulumende kwele Sudan kulandela ukulimala kwabantu abambalwa abakade belwisana lebutho. I-Facebook ibika ukuthi isisuse ebulenjini lobo bokuxhumana amakhampani angamakhulu amabili lamashumi ayisithathu nanhlanu 265 okade kungakhanyi ukuthi ayenzani. Abanye kade beku-Instagram lokunye okufanayo. Kukhanya ngazani ke bebefuna ukungenela kukhetho kwele Nigeria, eSenegal, Togo, Angola, Niger lakwele Tunisia. Zulukwandaba kuhlelo lapho esixoka khona ke labantu beZimbabwe. Lamhla sixoka ke loNosizwe Moyo. Umamoyo wayehlala lapha kwele Melika kodwa kulezi nsuku ukobulawayo. Mamoyo, siyawamukela kuhlelo.
Salibonani linjani?
Siyaphila, unjani wena?
Kobulawayo kunzima kodwa ngezinye indlela ku-right kakhulu.
Wenzani khonapho mamoyo?
Sengilomnyaka ngilapha, actually as of last week it was exactly 1 year. Ngaqala ngisebenza umsebenzi wami engabuya lawo ngivele e-America. Ngangisebenzela ngikhaya here and there, ngangibuza kumbe bangicela ukuthi oh ngiyenza lokhu, ngareviewa lokhu, ngasenzela lokhu. Ngikwenze kodwa umsebenzi wami ngasongani awusamningi kangaka. So amalanga lawa bengincedisa amabhizinisi awemuli yethu, wenza i-admin, inonxa singumuntu ongani uyani ngizidlela izinto zamakhompyutha. But kanezo sengicabanga ukuthi ngingathini mina ngokwami engathi mina ngiqalisileyo. Ngase ngicabanga ukuthi izikhathi eziningi ise-America kwakulezi nto engangifuna ukuzenzela abantu abalapha enxa ngingakwanisanga ukubuya. So what can I do ukuthi ngincedise abantu kunalabo? Hence my light bulb moment.
Yeah, so ke ucabanga ukuthi wenzeni?
Sengiqale ngathi yi-project kumbe yi-campaign okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabe ngincedisa abantu abaku-diaspora angxonye abantu abangani babo kumbe izihlobo lapho and kabakwanisi ukubuya, whether kuyikuthi kabakwanisi ngenxa ye-schedule yomsebenzi kube ndiyamaphepha yala. But ngingabancedisa ukwenzela engxenye, for example, engxenye omunye lo mama wakhe kobe le-birthday last week kumbe ebuya next week engxenye ngamplanela ukuyi-surprise andizokuspa thengela ikhekhe, izinto engxenye kwesinye isikhathi ezihluphela ukuthuma omunye umuntu ongamaziyo noma umazi engxenye ngasoze abekwazi ayizwisise i-vision yakho.
Siyabona siluntu okunye okucabanga ukuthi uwenze khonokho ikuthi-ke uyenze lokho okuthiwa i-home based care yabadala kumbe ubethekelela lapho abahlala khona lakhona ukukwezimfa kuzobuya labo school fees lokuthengela abantwana besikolo. So uyabo kwenza njani khonokho?
Abantu bezangicontacta either ku-WhatsApp kumbe nge-email kumbe bangifonele bangichasisele abakufunayo. But okuqakathekileyo ukuthi ngizwisise ukuthi bafuna ukuthi ngizenzeleni and then ngibadingele izinto zangikhona ngikhangekhange ngoba sengikwazi ukuthi izinto zitholakala ngayo. Ngibathumele i-quotation, kumele bathumele imali first ngoba liyazazi izinto zangapha kunalotho kwamahhala. So ngathumela imali ngapha bese ngiqalisa ukwenza and through the process of communicator ku-WhatsApp ngibathumela amafiti babone bavume bayale. So it's a very interactive process labo bezengani bakhona khona. Njengokuba ngivele khona ngapha e-America ngiyakwazi ukuthi what's important through the process is also accountability and transparency.
So ke abakudingayo mamoyo bakuthola njani?
Ku-WhatsApp over ngangifonela ngile phone number yami lapha e-Net One. Nxa bese e-America +26371622248 00 kumbe nge-email ngu-hometownplug@gmail.com.
Ukhona njalo ku-Twitter, siyabona kuthiwa ndike ku-Twitter lapha.
Oh yes, la ku-Twitter @ hometown plug. WhatsApp ye yona liyani number ngiyiqambile u +26371622480.
Yeah, posela ukugcina khona boke mamoya.
We're looking forward ukuncedisa abantu abaningi to make things come through. Father's Day is coming up. Ngiyabona end of June angithi ngone bathi baqalise ucabanga basicontact even the izinto ngase kulawayo.
So
abakhulu bonke labo esiwabonayo every day abobaba abagcwele lapha town. Sibenzele izinto.
Yeah, okwamanje ukobulawa kuphela.
Yeah, ngikobulawa kuphela.
Yeah, sithathele lithuba zulukandaba ukuthi sibonge ke unkosazana Nosizwe Moyo ukhonakale ke ukobulawayo. Wayehlala lapha-ke eMelika wasebuyela ekhaya. Siyabonga kakhulu-ke mamoyo, ungadinwa kusasa mama.
Alright, ngiyabonga kakhulu Mr. Dube.
Kuhlandla lapho esikhangela khona ngokwenzakala kwele Melika, umongameli Donald Trump namhla wethule uhlelo lwabantu bokuza oluvimba abantu abaningi abafisa ukuzesebenza kwele Melika ukuthi bangangeni elizweni leli. Uhlelo lolu okumele luhlafunwe lidale le-Congress luvumela abantu abafundileyo nabazingcwethi ukuthi bazehlala kwele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Sinini Ncube odabuka kwele Zimbabwe ohlala eNew Orleans.
Nambone ngathi labo omongameli labanye ngabantu bokuza iMelika le has enough for everyone ukuthi bamigrate legally beze lawo.
So nxa sikhangele
kuvulelwe labanye.
Yeah, nxa sikhangele bakwenzelani phela khona ukuthi sokukhanyana sokuvalelwa abanye.
Na ngikuzwisisi.
Yeah.
Ngoba kukhanya imisebenzi miningi abafundileyo bayayithola, abasemi-skilled bayayithola, abagezisayo abenzani bonke abantu. Miningi imisebenzi iyonela bonke abantu ama-immigrants ukuthi benze labo khonapha.
So kodwa kwenza ukuthi lapha-ke uhulumende lo abophe sibili siqine kangaka ingabe kuthatha ngaphi khonokho?
Mbona ngathi kusavandlululo kwaye kwaba lenye i-article eyathi ama-African a-leading emfundo abantu ama-immigrants abeza la. Kodwa babathi abantu bafunda mahhara, abantu bayazibhadalela, sisebenza gadalala ukuya esikolo, sisebenza ngapha sizibhadalela izikolo.
Pho manje induku le ethwelwe ngurhulumente kamongameli Donald Trump ubona azani kuvela ngaphi manje?
Mna ngimzwisisi umongameli yena lona ngenxa yokuthi even umkakhe laye umuntu wokuza laye wabuya ezomodela esenzane zama evela kibo, so ambona ukuthi kuthatha ngaphi. And laye originally bathi okhokho bakhe labo kuthiwa bavela mbe-Ireland, so angizwisisi mna sile kondi kahle ukuthi kathi kusani.
Kodwa nxa suvunyelwe ukuthi uhlale kwele Melika khonapha kuyasebenzeka yini?
Ye, kuyasebenzeka kakhulu. La ungakavunyelwa abantu nxa ungaolusenza amacala uyahlala usebenza.
So singathi imisebenzi engani mningi ngenjani?
Nambone ngathi yonke eyabafundileyo abahambe emakorithini omongikazi emningi ngoba ngaye ngahlala e-Atlanta nakwezinye indawo kuye kube nabantu be-Mexico ababengela mfanelo bayenzi kakhulu o-construction lezemgwaqo lokwakha. Nalapho endihlala khona eLouisiana baningi babenusela besakha besenza wonke o-construction le emahoteleni miningi eyokuseva eyabo-housekeeping eyabe isenziwa nabantu bokuza abaningi le yokugcina abantu ugcina izalukazi ngoba abanye bagcina ezindlini zabo.
Unkosazana Sinini Ncube udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye eseNew Orleans eLouisiana khonapha-ke kwele Melika. Kwandaba lamhla-ke kwezomculo ngilobaba-ke uNkululeko Dube inkululeko yabatsha School of Arts iyasa phela. Sizwile lapha-ke ngokudlula kwentombazana asebenzelayo okwesikhathi eside uSonia Mbaya langalezo Dube.
Hayi, kubonakele mahlabezulu silahlekelwe sikumthwakazi, silahlekelwe imuli yakombaya ilahlekelwe iyasi ilahlekelwe. Ngathi bonke abantu nje abalandela iqembu le iyaza kumbe into abalandela ezomdlalo ezemidlalo yaseshashalazini balahlekelwe. intombazana uSonia Mbaya. Intombazana engathi mina akululuka umkhosi ngenxa yokuthi uSonia lapha bekhona bekhanya njengekhandlela. USonia abaningi bamazi kakhulu ngokuthi umakhulu. Ngikhonze kakhulu umhlabeleli wase South Africa wathiyayo layo Brenda Fassie, ethanda njalo ukuthi nxa edlala ke lapha esidlalazini agqoke njengaye, enze njengaye, okwaze kwamnika leli bizo lithi Mapa. Usonia usiyeke ngolwesihlanu olwedluleyo, wazobekwa ke ngomvulo onalo esuka kiwo. Siyakhala kakhulu singomthwakazi lahlekelwe sibili, kodwa ke ngayi uyibekile uSonia induke bandla, izibongo zakhe zizaba imisebenzi yakhe, akusoze kube lula ukuchitha igama lakhe.
Singathi wazalwa nini njalo ube senza imisebenzi eminingi kanganani leyazi?
USonia wazalwa ngomnyaka ka-1985, bekuyintombazana esakhulayo ke, kodwa ke nxa ngisisho ukuthi uSonia uyibekile induku ebandla, iyasa ithe isuka phansi usukelayo, engena kuma-videos anjengobani olila, abaningi bayamkhumbula engumama lo, wayeyisidudla kakhulu kuleyo ngoma. Wasuka ke wangena kubham shibilika, ikhona ingoma esayishayayo ibham shibilika lethi bham jive. Nguye ke ngathi wayecaci kakhulu ngoba wayegida le jaha leli lalidume kakhulu kwakuthiwa ngu-Future Husband.
Yekeleni hambe
inhliziyo yami
uyidabule,
hayi
bo uyidabule,
hayi
bo uyidabule, babu nyawo lami lona.
Saya ke saphumalenge equla, wayekhona njalo lapho. Sazongena kamazwe ngathi wonke lawa, o-Germany, o-Austria, o-Czech Republic, amazwe nje abaningi uSonia besihamba laye.
Siyamvalelisa sibili kakhulu lapha ke uSonia, silethemba lokuthulele ngokuthula. Umvalelise Dube.
Ngithi kuSonia esihle kasibele mntanami, hamba usivulele indlela, uphumulile, uyenzile yakho intando emhlabeni njalo uyibekile induku ebandla. USonia kasimlahlanga. USonia namhlanje kumele ke simjabulele, simbonge ngalokho akwenzileyo
emhlabeni.
Lati sithi lala ngokuthula Sonia Mbaya Mapri, singakahlukanisi lukandaba ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje ku-Studio 7. Baningi abantu abathi babetshengisela lamhla emgwaqweni kobulawayo besekela induna uNhlanhlama Ngwe Ndiweni. Ye, kungani kunjalo? Kuzobuya ke sokulo hlelo njalo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo ezihlala ekhaya. Hayi ke lamhlanje singathi singakahambi ngeke ngilibalele nje okuncane lapho kuthunyezwe ngabantu uSteven Kumbutsu uthi siyaphila Dube, indlala nje kuphela kwelakithi kunzima kwele Zimbabwe, ungani sithwele nzima. Kuzobuya ke nomthandazo Nkomazana khona ngale ke eMumbai uthi ye baba Dube uvuka njani. Sivuke kahle kakhulu sibili. Kuzobuya ke labanye ke uS Lindsay Hammon layo khona khonapha. Kuzobuya ke Losano Khoza, siyabonga kakhulu zukandaba. So kwamanje hayi sephuma ke enkundleni, sengilivalelisa ke nguGibbs Dube. Lichona kohle.